lesi sinqumo sikamahluli we-High Court uJustice David Mangotha esethulwe emthethwandaba we-Electoral Court lamhla siza ngemva kokuba umnumzana Lovedale Mangwana webandla le-ZANU-PF ekhweze udaba lwakhe ephikisa ukuvunyelwa ukubhalisa kukakasukwere ukuthi ancintise kukhetho lokudinga umongameli welizwe esithi ngoba ubesehlale phandle kwelizwe okwesikhathi eside ngakho kakumelanga avunyelwe ukuncintisa kukhetho. Igqwetha likaMangwana u-advocate Louis Uriri ulandisa ngokwenzakale emthethwandaba lamhla.
The court has declared that the acceptance of his nomination papers by the nomination
umthethwandaba uveze ukuthi ukwamukelwa kwamaphepha akhe eHarare kwakungekho emthethweni njalo ngenxa yalokho ngeke akwazi ukuncintisa kusikhundla sokudinga umongameli waseZimbabwe.
Kodwa igqwetha likakasukwere kulolu daba unkosikazi Jacqueline Sande uthi bona sebezakhweza isicelo sokuphikisa lesi sinqumo.
Ilincumelo na ukuthi khona uSevia Kasukwere engabi khona kuballot njalo ukubekwa kwakhe nge-nomination court kufakwe eceleni kwathiwa khona hayi kube kungalandelanga i-constitution yelizwe njalo thina sithi siyahamba e-constitutional court siya-aphila khona ngale njalo asisoze sime ukulwisa usize siphumele.
Esipha umbono wakhe phezu kokwenzakale emthethwandaba edabeni lukakasukwere umnumzana Dlela Ncube uthi asimangalisi lesi sinqumo.
Abaningi bethu besisikhangelela ukuthi vele sizaba njalo nxa ulandela ezepolitiki lezemithetho kuleli lizwe.
Kodwa elinye lamagqwetha alodumo umnumzana Abraham Mateta uthi kulusizi lokho okwethulwe ngumthethwandaba nxa kukhangelwa udaba lombuso kaZulu esithi njalo kunengi okungaphathwanga kuhle kulolu daba.
Savele saphambanisa ngoNovemba 2017 silalele amabutho esitshela ukuthi kwakulama-criminals agombolezele unumzana uMgabe ngoba ngumsebenzi wabomahluli ukusitshela ukuthi ama-criminals ngobani. So mbona ngani yikho okwasuka kwaphambaniseka izinto ama-institutions ethu kasasebenzi kuhle ngoba savele singalungisanga izinto kusukusela ngo-2017.
Umthethwandaba unqume ukuthi akamelanga azwakale nje ekhankasa loba ukukhuluma ngezokuncintisa kukhetho ngoba engenza njalo uKasukwere uyabe esephula umthetho. UKasukwere waphuma elizweni ebaleka ngomnyaka 2017 ngemva kokugenqulwa kombuso kahulumende owayekhokhelwa ngumuyi umnumzana Robert Mugabe ngabebutho. Wake waphindela ekhaya kodwa waphuma njalo esesiya kwele South Africa lapha ahlala khona okwamanje. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare ngingumevisi Gama.